Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafarmasi, yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje United States dollar.
Ababalisi batshengisele ofisini kamphathi intambo yezemali kuNomzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi ngomnyaka odluleyo babikwa sebeqalisile kubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu bezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababalisi batshengisele ehofisini kamphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare lapho abasukele khona befola besiya emahofisini la. Isikhalazo sabo esikhulu ngesokufuna ukuholiswa ngedola leMelika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngoceleyo.
Ababalisi bahleli bekala ngokwehla kwesisindo seholo labo njengoba behlawulwa ngemali yebulenjini ye-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enengelizweni isithengiswa ngedola leMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathize ukubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa, kodwa ababalisi bathi abasozi baye emsebenzini xa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoqana enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapolisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi intambo wezemali. Lapho befika emahofisini kaNcube bamfice ngekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfoka Ncube aze alungisise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ uMnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoza aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafarmasi, yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje United States dollar, noma nje uhulumende egcine inika yona i-delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi ama-priorities ibeka ngaphi ukuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho. Okokuthi uMthuli Ncube nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi-ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje singasabuyelanga emsebenzini siyabe sikhona apha siyabe sifundisa nsuku zonke, siyabe sikhona apha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukuboshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisi lokucala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozisa luseko labalithola emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha kade betshengisela. kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokuboshwa kwabo, uJamela uthe kube nokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni yeCentral Police lapho amagqwetha eZimbabweans for Human Rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke eCentral laphana ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi ke ngithemba ukuthi bathe bevuta ama-chapter bathola ukuthi akula cala abangasibophela lona. Njengoba ke bathi ukusibopha sile salary caravan sisuke eMtare sisiza khonapha ke eHarare imatshi yethu leyana i-constitution yethu yatshengisa ukuthi ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona akukho ukuthi ke umthetho ungasibopha kulokho. Ngalokho ke sahamba ke khona ngabe ayi bafike basigcina sibomahola amabili silokhu esikhonale. Kodwa ke ngemva kokufika kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers ethu bakhanya sebejikelana inyoka ephilayo ke bagcina sebesithi ke hayi la i-law and order isigeza izandla athi hayi thina laba bantu akula cala singabafaka lona bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Funyo wenhlanganiso yabatsha e-Generational Consensus ngumunye wabakade betshengisela. Yena ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasikhali isehlakalo esenzakale lapha e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphonga utshintshwa ibizo from umgabe kwaba lo Mnangagwa. Ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa iyona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini, isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be-demonstrate, especially sikhangele i-economy esikiyo. Especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade si-reduce to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangukhona sekumele behlala imonth yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees balabantwana ababevula athi singo-February besema-university bale mula kumele bezikhangele endlini. So kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizwe.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Odokotela abasafundela umsebenzi abakade bekhalala umsebenzi babikwa sebeqalisile ukubuyela. Odokotela laba bakhalale umsebenzi ngenyanga kaMpalakazi bathi bafuna uhulumende alungisise udaba lokusilela kokusebenzisa emsebenzini njalo ebabhadale iholo ngedola leMelika. Kube le nkulumo ezimbalwa lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, kodwa akubanga lokuvumelana ngoba uChiwenga ubesethesa icala lokungenisa ezombusazwe kudaba lokukhalala umsebenzi. Wathi ngolwesihlanu udokotela laba bakhulumisane lonkosikazi Auxillia Mnangagwa umkamongameli welizwe bamtshela ukuthi isifiso sokuphindela emsebenzini balaso, kodwa kumele kuqale kulungisiswe ingxenye yezikhalazo zabo ebalisa imali abathe abasela ngitsho leyo yokuya emsebenzini. Abaphathi bezibhedlela ezibalisayo ezeHarare lakoBulawayo bathi odokotela bakhangelele ukuthi iviki le isiyaphela bonke bebesebebuyele emsebenzini. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe obekusenzakala esibhedlela lesi.
Hayi kungakuliqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuyayo ofisini bezo bali incwadi zokuthi sebethenduka lapha ekade bekhalele khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa, abazange bafoswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano. Laba ngabantu abathe bona sebetshiya i-strike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngingakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalala, yikho la amadokotela azanceda kakhulu ngokuthi babuye ukuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhla emini nje abaningi baphendukile kusasa-ke kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo, kodwa hhayi kukhanya babonakala sibi.
Okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyelatshwa?
Hhayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokho okuthiwa yi-paper working isikhiwa. Kodwa-ke into ozayibona-ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi ebezivaliwe okunjengabo-outpatient ukuthi abantu bazuze ukwelatshwa, ngoba abantu besebeswela ukuthi bangaya ngabi. Yinto esikhangelele ukuthi sizayenza leyi ngamalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hhayi kusasa kumbe ngolwesithathu lizaziswa, sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi ayingelangeli nje kuyaqasha ngolwesithathu kumbe kuyaqasha ngolwesine abantu sebengabuya. Kodwa kade sisabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Bafikele ezandleni zami, abangike baqashe umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kimi bazokubona. Khulume labo ngibasayinile-ke ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-lift ngesikhiwa kuthiwa ku-lift indebela ngazi ku-lift suspension le ebikhona leyo ncwadi-ke ngayisayina-ke i-suspension siliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.
Lo uDokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa ecingweni noChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende zikhulumisane lenhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo zezisebenzi. Kodwa kubikwa kungelalutho olubambekayo oluphume kulo umhlangano lapho kusiyatshona ilanga. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Namhlanje eHarare kube lomhlangano wenhlangothi ezijene zikahulumende ebezikhulumisana nenhlanganiso ezimela izisebenzi kahulumende amacele omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo. Kodwa akulalutho olubambekayo oluphumileyo kulo mhlangano lapho kusiyatshona ilanga. Umnumzana Leopold Ncube ngomunye wezisebenzi kahulumende othi akalathemba lokuthi imizamo kahulumende yokukhulumisana lezisebenzi izaphetha ngempumela efunwa izisebenzi.
Ukusalayo indoda yokuthi vele akulalutho oluzaphuma kumamithingi la akhona lawa. Siyakwazi ukuthi uhulumende vele ngasoze avume vele ukuthi enike abantu laba ipay yabo ngama-US dollar. Yena vele kala abantu laba ngamasela nxabelawo vele baye bezigcinela bodwa.
Udaba lweholo lezisebenzi kahulumende lubuya ngemva kokuba odokotela sebelenyanga bekhalele umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo njalo lihlawulwa ngedola leMelika. Kodwa kumaviki adluleyo iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo baqine ngelokuthi uhulumende ngasoze enelise ukuholisa izisebenzi zakhe ngedola leMelika ngoba ibhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lingelamali yawamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwezisebenze eziningi ezigoqela ababalisi odokotela lezinye esezifuna ukukholiswa ngedola lemelika achi ibond note. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBrithani unkosikazi Theresa May ulokhu ephakathi kokulwisana labebandla lakhe lamaConservatives ukuthi bavote besekela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union. Elemelika leChina seqalisile inkulumo zokuzama ukuqeda ingxaki kobudlelwano babo kwezokuthengiselana okuphezu kwemithelo. Abazali bathi bafuna indleko abazibhadalela abantwana ezikolo ukuthi baphiwe ukudla zikhitshwe ngenxa yokwesabela umkhuhlane wesihudo secholera esilokhu singakaphelisisi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Unkosikazi Linda Moyo ongumzali wakobulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo abantwana sebeyaqala futhi ukudla ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki, abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpila kahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakobulawayo unkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Zali indaba le-feeding imnanza zikhulumela mina ngedwa ngokwami ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokho nxa kudliwa kuyabe kuvele ukuprepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani kuphekwe njani. Hayi mina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye le-school fees ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa mina ngile stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu ukuthi imali le yafakwa ku-school fees yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona sikwazi ukubana kuhlanze okungakanani. Umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothisha kade abalidlayo lile mpehlane wanjela ngothisha kade alidlayo alifakwanga amafutha alebele ngelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate umntwana kube yithi abazali isikhetha ukuthi sifuna sibhadale umntwana edle kumbe sifuna singabhadali umntwana engadli because khathi sikule kholera silefi yothi ukudla kokunokuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona uyali isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezichiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisa indaba ye-feeding leyo ngoba i-feeding leyi ilamanye ama charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le school fees. So kuya sihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyagwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo. So kutsho ukuthi each and every hour babe ufanele badle something. Each and every hour kuyafanele bedle bedle okusesikafutini okunye badle okulokho kuba kunikwe isikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu iphezulu and futhi thina asafford. Uthola ukuthi ngabe kuthi abavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale ongafuniyo ayekele kube nje into umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathi ntambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo walelo lizwe. Yena oyelatshwayo elizweni elingumakhelwano eleMorocco ulandela ukugula kwakhe ngenxa yestroke kunyanga ezintathu ezedluleyo. Amasotsha la ahluthune umsakazo walelo lizwe ethula umbiko wokuthi afuna ukubuyisela umbuso okhululekileyo. Obekhuluma uLieutenant Kelly Ondo Obiang ukhuthaze abasakhulayo ukuthi besukume bezilwele njalo lebutho lincedise kulokho abakwenzayo. Imota ezinkulu lamatanka kubika kubonakala esigodlweni leso eseGabon iLibreville njalo sokule curfew kukanti lentambo zobulembu beinternethi seziqonyiwe. Umsakazo weRadio France International uthi isocha lesihlanu eliphunyuke abanye bebotshwa litholakale licatshe ngaphansi kombheda. Ukhulumende uthi uzadingisisa ngalabo ababikwa bebencedisana lamasocha la abagoqela amalunga enhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo kanye labanye abakubutho. Imoli yakubhongo isibuse okweminyaka engamachumi amahlanu, 50 years, kulelo lizwe ngoba umongameli okhona utshiyelwe umbuso nguyise umnumzana Omar Bongo ngomnyaka ka-2009. Usanda ukunqoba kukhetho luka-2016 lanxa iningi lisithi lwalulokuqilibezela njalo lungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sekusuka kube sengathi ngumkhuba okhulayo e-Afrika wokuthi uma kukhona ubukhokhelo obungasathandekiyo kuhluthunwe izintambo zombuso kusetshenziswa amasosha. Sibone kusenzakala eZimbabwe lokho, besikubona kusenzakala e-West Africa emazweni amaningi, kuyenzakala nalapha e-Southern Africa eLesotho. Abantu base-Afrika sekungathi sebefikelwe isikhathi lapho abangasawethembi khona ama-elections, ukhetho njengoba lukhona nje eDRC kodwa umphumela wakhona uphunzile, akukacaci ukuthi kuzelwe intombazana noma kuzelwe umfana. Yikho kusuka kusalele laba abaphethe isibhamu ukuthi kube yibona abaza kuba ngababelethisi bemibuso emitsha.
Isenzo lesi sehluke njani lokwenzakala eZimbabwe khona okwamukelwa yi-African Union?
Kona kungumkhuba omubi ukuthi inhlanganiso enkulu enje nge-African Union ibe ndebe mbili ezindabeni ezifanayo. Kungase kuthi komunye bayavuma komunye bayala, kufuneka ukuthi inyathelo lilodwa lime liqonde lingavumi ukuvunguzwa umoya ngenxa yokuthi namhlanje sekungomnye umuntu othile abamthandayo kusasa ngabangamthandiyo. Kumele kube nama-principles alandelwayo ngaso sonke isikhathi.
Mhlawumbe bengathi okwenzakala eZimbabwe kwakule mpawu zokuthi kuqondile.
Khona ngendlela okwenziwa ngayo eZimbabwe, abakwenzayo basuka bahlakanipha, into yabo bayenza sengathi ilesikolo phakathi ukuze nalabo abangathi ayiqondanga bathole indlela yokuthi bathi dise sathatha indaba sayiphanyeka emthethwandaba welizwe, waphuma isinqumo sokuthi konke kwenziwe ngendlela. Kodwa singabuye sikutsho futhi ukuthi umgabe besehlale kakhulu ezweni laseZimbabwe ukuthi wonke umuntu besekhathele ngayo ngaye okade kusenza ukuthi noma esuswe ngendlela ezingekho emthethweni kube nabanye ababathelelisela amazinyo laba bakwezile ngoba sebedinakele njengokuthi leli khehla sekukade laquthe embusweni ningasela noma yini eliyaziyo engasa ilizwe phambili
khanya kungenzakalani kulabo amasosha asebotshiwe
lesi senzo sibi ngokuthi ungasenza uphumelele uliqhawe ungasenza ungaze waphumelela uyisigangi esimele sigongodwe sebeboshiwe sebebanjiwe bazogwetshwa kusiya ngemthetho yakuleliyazwe kungenza ukuthi bagwetshelwe ugodo noma bagwetshelwe ujeledilika konke lokhu akusizo zinto ezimbi yibo ububi bokuthi umbuso utshintshwe uguqulwe ngendlela enjengale yokuphatha inganono
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela esethwane kwele South Africa. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu leOrlando Pirates lase South Africa lilakho ukukhaphansi ngesonto lapho elizadibana khona lentshantshu zakwele Zimbabwe iqembu leFC Platinum enkundleni yeBarberfield Stadium kobulawayo. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lele Orlando Pirates azadibana ngensonto enkundleni eBarberfield emdlalweni wokuqala wesibaya sika Group B kumncintiswano weCAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lithethe isinqumo sokuba lidlalele imidlalo yalo yeCAF Champions League enkundleni eBarberfield kobulawayo ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ithe inkundla yemandaba esezishabane yayilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Ngokokuqala ukuba iqembu leFC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano weCAF Champions League, ikanti iqembu leOrlando Pirates like lanqoba laphakamisa inkezo ngomnyaka ka-1995. Ngesikhathi lomncintiswano usabizwa ngegama elithi Cup of Club Champions. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi abafana beFC Platinum balalo ithuba lokunqoba ngensonto.
We are two nations that play totally different type of football. But if you look at the professionalism part of it, South Africa.
Singamazwe amabili adlala ngendlela eyehlukeneyo kakhulu kodwa umehluko ukuba kwele South Africa benza izinto zabo ngendlela eqondileyo ikanti thina silabadlali abanetalenta elimangalisayo bona nje ukuba akabasweli lutho kodwa nxa iqembu leFC Platinum lingaqoxeka lingenelisa ukukhulela iqembu leOrlando Pirates.
Iqembu leFC Platinum likhangelele ukuba lifike kobulawayo ngolwesibili lizolungiselela umdlalo wangensonto. Amanye amaqembu kusibaya sika Group B ngabalisayele eTwel Sportive Du Sahel elase Tunisia kanye lele Horoya Athletic Club elase Guinea. Kusenjalo inhlanganiso yezifa ikhuphe umbiko othi itikiti elichiphileyo lokungena enkundleni libiza amadola amahlanu kuthi eliphezu kwalelo libiza amadola alitshumi. Ikanti lapho okubiza khona kakhulu abalandeli kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amabili. Lo mdlalo ukhangelele ukuba ubukelwe izibukeli eziningi njengoba iqembu leOrlando Pirates lilabasekeli abaningi edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso. Siluqaba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.